siyabonga Chris siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesine emhlaka 29 ngomfumfu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokusegcekeni ukuthi hayi amadolo asenzima kupresident asagobe ngendlela afanele agobe ngayo njalo akasakwazi ukuthwala umzimba. Sokuthi esifakeni sokuthi upresident sokufanele aqede isikhathi esiningi ezihlalele nje.
Umongameli Robert Mugabe ukhubeke waphosa wachayeka phansi ngesiphundu namhla kwele India.
Esingakufuniyo ngabantu abathi bona sibemphumele ibandla labo ukanti-ke yaphendeji yezanu-PF ukuthi benzele ukuthi babuye ebandleni lethu babuye bazodiliza ukwenzela ukuthi izanu iyanelise ukunqoba.
Kuhlandla lokukhangela isimo sezombusazwe lamhlanje sixoxa lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Abezombusazwe bathi umtshutshisi omkhulu welizwe uMnumzana Johannes Thomana kumele asuke esikhundleni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuhlala entolongweni okwenyanga eyodwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Robert Mugabe ukhubeke waphosa wachayeka phansi ngesiphundu lamhla kwele India emhlanganweni ojonge ukuqinisa ubudlelwano phakathi kwele India lamazwe ezwekazi le-Afrika. Umgabe ubezama ukukhwela okuyisitezo okuncane ukuyabingelela umkhokheli wakwele India uMnumzana Narendra Modi, kodwa wehluleka wakhubeka waphosa wawa. Uncedwe ngumnumzana Modi la manye amadoda amabili ambambileyo ukuthi engawi. Uthe sesuka njalo estejini lesi abathathu laba bambamba bemqinisa ukuze engawi. Ngonhlolanja umgabe obe inhlekisa enkulu emhlabeni jikelele aze awe egcekeni leHarare International Airport. Lamhlanje umgabe yena osele minyaka yokuzalwa engamachuma isishiya kalolunye lanye 91 ubekhanya ediniwe njalo engelalamandla. Siqhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Spanda yena othi lokho kuveza sobala ukubana umgabe seluphele ngalokho sokumele achiye intambo zombuso.
Ngibone ngani mina udaba lolulu sitshengisa ukuthi upresident uMgabe labantu abahamba layo kumbe siyathi abantu abamkhangelayo behluleka ukuthi bavume ukuthi hayi umuntu uyafika esibangeni sokuthi hayi lokhu ngeke akwenze lokhu kufanele akwenze. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi kathi upresident ukuthi yena ubengatshongo ukuthi hayi emzimbeni wakhe ngabona ukuthi ngasoze enelise ukuhamba istepula siyana ubengathola abantu akade bengamlungisela bakhiphe kungabe le step laphana ukuthi ahambe kahle, kodwa sesibona futhi ukuthi sokuphume ukuthi siyangeke njengelizwe umongameli khanya esehluleka kangaka.
Kungaba sokuzimpawu yini lezi Dokotela Spanda kumgabo ukuthi hayi ubaba sesiside isikhathi sokumele uthiyane lo msebenzi uphumule njengomuntu omdala?
Sokusegcekeni ukuthi hayi amadolo asenzima kupresident asagobe ngendlela afanele agobe ngayo njalo akasakwazi ukuthwala umzimba. Sokuthi esifakeni sokuthi upresident sokufanele aqede isikhathi esiningi ezihlalele nje ethola abantu bamsizayo kulokuthi ebe engohambayo esenza lokho akwenzayo. Angiboni ukuthi kungabe kule yinye incazelo yokuthi kathi kubangelwa yini ukuthi upresident oyedwa emhlabeni jikelele abe nguye okhanya ephatheka ngokuwa nje insuku zonke.
Kodwa ubona ekunanzelela yini khonoko ukuthi iminyaka sihambile mhlawumbe sokuyisikhathi sokuthi adedele abanye?
Ubengani uPresident Mugabe mina sowazinika ukuthi yena hayi akukho ukudedela emuva loba sokunjani, uzabe lokho ezama ukuthi azibone yena njengomuntu ongagugiyo njalo obekwe ukuthi abuse kuze kube nini lanini. Ngibonani kusuka kube nzima kakhulu abantu ngase bejayele ukuhlala esikhundleni ukuthi bakunanzelele. Kodwa ngibona ngani mhlawumbe la nxa ezakhangela lamavidiyo le mpikitsha ephumayo ebonakala ebantwini uzagcine kunanzelela ukuthi hayi uselwisana lo Nkulunkulu, akavumi ukuthi hayi bo umzimba ulesibanga sawo lapho ofanele uphunyuzwe khona.
UDr. Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxela kwele Bhilithani. Kuhlandla lapho esikhangela khona isimo sezombusazwe elizweni lamhlanje sixoxa lo Nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai. UNkosazana Khumalo uthi ibandla lakhe lifuna uZulu abe nenhlalakahle enhle kulalokho kwenzakalayo kulezi nsuku lapho abantu abaningi abadla khona ingqweqwe zomlomo. Uthi kulungile ukuba na kube lamabandla amaningi ezombusazwe aphikisa elibusayo lobanje, kumele amabandla la abambane ngesikhathi sokhetho ukuze enelise ukunqoba ibandla lezano PF. Asizweni uMakhumalo exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngezombusazwe ezenotho kanye lebandla elisabunjwa ele People First, lona elilakho ukukhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
Ibandla lethu limele izifiso zikaZulu lenhlala kahle kaZulu.
Yes, yabona ukuthi amabandla maningi elinye langikhona ngelenu. Kambe ukuthi abe maningi kangaka akwenza ukuthi ibandla lezanu PF libe lihlala libuyele embusweni ngenxa yokuthi liyasplit ama-vote pel.
Udubo esilalo kuleli lizwe ngolokuthi abakhokheli abombangazwe sebegidinisa izihlalo athi imfuno kaZulu. Ibandla lethu lokho esisukuxana lezano kusukela ngo-1999 lanamhlanje. Uyazi ukuthi singahamba kukhetho khona kungamabandlanyana naloko ozokuvukile. Ukhetho luphela lawo ayafa. So ngabantu abangela kubhugu lemfuno zikaZulu.
Alifisi ukuthi ngaliyahlangana lamanye amabandla lawa libumbe ongani kuqinile nje.
Umkhokeli wethu uBaba Tsvangirai ulokhu ekhuluma ngokuthi senze i-convergence lapho esihlangana khona njengamabandla wonke sivumelane ukuthi isitha sethu iZANU-PF. Njengoba iZANU-PF asike siphumele emgoqo ezasenza ukuthi sikhiphe iZANU, singakhipha iZANU kungazula nkinga ngoba kabe sokukhona ukuthi kuzamele ukuthi sihlangane futhi sihambe ngokukhetho lawo wonke la mabandla khona lo nalo ofuna isikhundla sakhe ahambe ayikhankasa kuZulu, kodwa uZulu sesimkhulile phakathi kobugqili lobo bukhona.
Ngebandla lele libunjwayo kuthiwa yi-People First, kambe lina likubona njani?
Thina njengebandla le-MDC uBaTsvangirai kuyakhuluma ngendaba ye-Big Tent. Thina abantu esifuna ukusebenza labo ngabantu abafuna ukukhipha izandla. Labo sizabamukela ngezandla ezimhlophe. Esingakufuniyo ngabantu abathi bona sebephumele ibandla labo ukanti-ke appendage yeZANU-PF ukuthi benzele ukuthi babuye ebandleni lethu babuye bazodiliza ukwenzela ukuthi izandla iyanelise ukunqoba ngoba ubuqili babo bonke sesebathe sibatshengisile. So kathesi sebedinga izindlela zokuthi dilize elethi bandla. So nxa bebuyizana zabo zilegazi, hayi mayuyu ithi azasebenzi igazi. Kodwa nxa bebuyizana zabo zimhlophe, hayi thina sasebenza labo sibili nethi ngobani obuyayo.
Umnotho phela kungani uvele uyabhidlika kakhulu eZimbabwe? Lina njengebandla libona zani kungavuselelwa njani?
Umnotho usubhidlekile, kodwa into ekhona ukuthi njengebandla le-MDC sonke siyazi ukuthi lapha esangena khona kuhulumende womanyana sawutshintsha umnotho uZulu wakhomba ngowaphakathi. Sile blueprint yethu e-economy ekuthi umnotho lo sawutshintsha siwuthini. Into yokuqala ngokuthi lo mthetho we-indigenization lo umthetho oxotsha abantu abalesifiso sokuthi baphathise belethe imali zabo kuleli lizwe ukwenzela ukuthi bavule amankampani kube lemsebenzi. Sithi ukuthi silungiselele umnotho salitshengisa ngesikhathi sikahulumende womanyana osokukhona nje ukuthi sithole ithuba ukuthi sifeze ugwalo lethu lomnotho ukwenzela ukuthi into ziguquke ekhaya.
Ilongo nkosazana Tabitha Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, obekhuluma ecingweni lo-Gibbs Dube we-Studio 7. Ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu, hambani ebulenjini be-internet kukheli yethu ye-website ethi www.voandebele.com. Ngizaphinda njalo ikheli yewebsayithi yethu www.voandebele.com. Kudaba olufanayo kusasa, uGibbs Dube uzalilethela ingxoxolo mnumzana Isaac Mabuka, umgcinisihlalo webandla lezaphu.
Abantu bayadubeka, abantu abaningi now live with $1 a day or less. Kuyalanjwa elizweni lakithi, abantu abaningi abakwazi ukuthi bayaphila njani. Kumele sitshintsheni ama-policies, sizame ukuthi wana i-investment ibe khona elizweni.
Lithiye indlebe kusasa, lizizwele ingxoxo kuyeka Gibbs Dube lo umgcinisihlalo webandla lezaphu, umnumzana Isaac Mabuka.
Igama lami nguGibbs Dube, kuliviki ngiqhubeka ngilethulela uluju kuphela. Ngikhuluma lamabandla atshiyeneyo ngezombusazwe kanye lezenotho. Kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni? Diyani indlebe lizizwele khonapha ku-Studio 7. Abadala bathi ukuzwayo kuncitshwa.
Ukubhidlika komnotho welizwe sokwenze abesifazana emaphandleni lemadolobheni basebenzisa indlela ezehlukeneyo zokuziphilisa ezibalisa ukuthengisa izilimo zesintu abazilima ezivandeni kanye lokufuya inkukhu. Kubika uMavis Gama.
Unkosikazi Beauty Gigi waseHarare ungomunye wamakhosikazi asebenza bengaphansi kwe-Free Range Poultry Production Association, okuyinhlanganiso esebenza labesifazane laba ukufuya inkukhu zesintu kanye lomhlobo wenyoni ezibizwa ngokuthi yintaka. Lisungulwe lonyaka leli qembu lapho amalunga aqale ngokukhulumisana ngomakhalekhukhwini kuWhatsApp ngenhloso yokubonisana lokuphana amacebo phezu kolwazi oluphathelene lokufuywa kwale mihlobo yenkukhu lenyoni bese bezithengisa bethola inzuzo yokuziphilisa. Unkosikazi Jijuthi udubo oluselizweni yilo selubenze bavuleka amehlo babona ubuhle bokubuyela kundlela zendulo zokufuya inkukhu, zona esezithakazelelwa ngabantu asebananzelela ubuhle bokudla ukudla okungafakwa imithi.
So umuntu angathola imali ehlezi ngkhaya, ugogo angathola imali engkhaya egcini inkukhu lezi. Ama chicks sithi ngali yenza ama inkukhu ezemakhaya lezi nsuku silamantu abanema incubators be incubator amaqanda leyo sesithola ama day olds. Oro singathenga ama day olds kulabantu abathengisa ama day olds laba abalema incubator ukuthi siqalise ungabe ne 10 20 ama hens ukuthi zihande uyabe soqalisile kuhle nxa zonke sezikhulile. That means you can be picking eggs from all those and you can have more than 200 chicks in a month.
Lindlela yokufuya inkukhu lalezinyoni uthi kayilandleko ngoba ziphiwa ukudla okungazange kufakwe fertilizer, zingaphiwa kanjalo le mithi yakulezi nsuku lapho zithe zagula.
Kumele uzinike ama natural medicines awogogo babe sebenzisa, omama okhulu ama quills lawo ungamayenza 45 days uyabe sewuthola imali, uyabe sewuthola amaqanda angikhona elapha lawo imuti ngokwako. So there are a lot of advantages ukuthi abantu bedle begcine inkukhu ezemakhaya, begcine ama quails. Abaningi bayafa ngama cancer. Maybe it's because of all imithi leyi yonke esifake enkukhwini or in the fields, ama fertilizer. Kasazi ukuthi i-cancer lezi zivela ngapi. If we go back to our roots, ogogo labomama labokhulu babesidla izinto ze-health.
Bakhona asebephila ngokuthengisa abakulima ezingadini okufana lonkosikazi Helena Magutshwa waseMbembesanwa, yena osebenza engaphansi kohlelo losuka phansi project, lapho yena lezinye izakhamizi njengaye sebanelisa ukuziphilisa ngemali yenzuzo abayitholayo. luyamsiza kakhulu lolu hlelo ngalezi zikhathi isimo kwezomnotho singesihle elizweni, ethi usesanelisa ukunakekela abazukulu bakhe abazintandane ngemva kokulahlekelwa ngabazali babo bethathwa ngumkhuhlane wengculaza, kuveza unkosikazi Magutshwa.
Ekuqaleni yeza ngohlelo lokuthi sizincedise njengoba singomama njalo silabantwana abazintandane ukuthi singabanceda ngayo. So sasesibona ukuthi abantwana singabancedisa ngokuthi silime ingadi yethu. Ingadi leyana iyasincedisa, singathola ongamasenti, siyabhatalela abantwana. Ogogo bethu abahluphekayo siyabanika okuyimbhidanyana bayecheba.
Abesifazane laba bathi akubasizi lutho ukube bekhala begoqa izandla kungekho abakwenzayo ukuziphilisa, kungakho bekubone kufanele badinge abangakwenza ngasikhathi sinye beqhuba inhlelo ezilondolozwa ngendlela yesintu ekunazeleleni ukuba uZulu eseqakathekisa indlela yokudla ukudla okwakha umzimba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abezombusazwe kanye labezenotho bathi umtshutshiso omkhulu welizwe umnumzana Johannes Thomana kumele asuke esikhundleni kulandela ukugwetshwa kwakhe ukuhlala entolongweni okwenyanga eyodwa. Phezu kokwala kwakhe ukutshutshisa amacala amabili agoqela ukudlwengulwa kwentombazana esakhulayo. UThomana wala yonke imizamo eyenziwa ngamagqwetha kantombazana othi wadlwengulwa ngumnumzana Munyalazi Kereke, isiphathamandla sebandla leZANU-PF kanye lecala eletheswa unkosikazi Jane Mtasa elokweba imali yenkampani kamakhalekhukhwini iTelecel. Kodwa umthethwandaba wesisekelo sombuso welizwe unqume ukuba uThomana yena obikwa ekucele leZANU-PF elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa kumele aye ejele okwenyanga eyodwa, kodwa uphiwe amalanga alitshumi ukuthi aphikise lesi sinqumo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lencwethi kwezombusazwe umnumzana Nhlanhla Dube endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party umnumzana George Mkhwanazi onguye osungula lingxoxo.
Okokuqala engakusho ukuthi yinto entsha le kumbali yelizwe laseZimbabwe ukuthi into enje ibe khona. Mhlawumbe singathi inhle ngoba kukhomba ukuthi umuntu owephule umthetho odelele inkundla kulesi gobo azosinikezwa uma eqhubeka edelela noma ecabanga ukuthi ukuthi ulilunga laliphi ibandla kungamvikela. Kodwa ithi ngedlule futhi ngithi konke lokhu ngokubona kwami ngicabangela ukuthi kuveza ukuqhekezeka kwebandla elibusayo, ngoba laba bantu noma bengama-deploy bekulezo ndawo abakuzo kodwa kukhona abantu abathile kwababusayo abaphetheyo ebandleni abayame kubo labo abancike kubo. So uma sekufika ke ukugedla kwamazinyo okunjengalokhu usuke nabo kubathinte, uthole ukuthi indoda enjengoThomana uma kuyikuthi mhlawumbe sohlangothini oluthile lapha amanzi angabe segegelela ngakhona naye ithole ukuthi aseyayikhaphakela. Yikho engicabanga ukuthi kufikise kulesi simo.
Mnumzana Dube ungathini wena?
Ngiyabonga kanti okuqakathekileyo mhlawumbe ukuthi sinanzelele ukuthi uThomana akwenzayo ukwenza ngoba kuvele kungumkhuba ukuthi ingatsha eziphethe amandla nemisebenzi kahulumende okumele zenze umsebenzi kahulumende sezizibona zona ngenxa yokuthi ilizwe lethu lavula labuswa njani ekuqaleni zizibona okokuqala lezo mbatsha nalabo abaziphetheyo bengamalunga ebandla elibusayo njalo bekuzingatsha ezibandlelibusayo. Yikho kuzanyenzelela ukuthi abanye abaphetheyo engathini ezinjengamabutho ezinjengamapholisa uzabezwa uphatheka ngezikhathi zokhetho besitsho bona ukuthi abangamlalela ngisanya banyana ibandla okumele libuhle yiliphi elingamelanga libuhle yiliphi elingaphandle kwesihlelelo sombuso. Okekuthole lokho yikuthi ungananzelela-ke ukuthi uThomana akwenzileyo kayephulanga umthetho mabomo ngokubona kwami ngoba kunzima ukuthi awephule mabomo ngoba uyazazi izijeziso zomthetho nxa umuntu eyephule ngoba yena uvele uligqwetha njalo ligqwetha elikhulu umjeziso omkhulu elizweni. Okukutshengiselayo ukuthi imizwe lethu libhidlizekile ekulandeleni umthetho ekulandeleni ukubusa lokubuswa kwabantu ngendlela eqondileyo lokulinganisa bethembe ukuthi lelo bandla njengoba bezindatha zalo yuphi osowake wabotshwa nje okufana nokwaThomana kumbe okungaphezu kwakho. Okukuthiweyo ukuthi uThomana uyazi kamhlophe ukuthi nxa ungakwenzanga lokho izaziziswa yindlela ebuhlungu libandla lakhe engakwenza lokho kumele akwenze yena labantwa bakhe mhlawumbe lakho konke okunye anakho kungamphelela. Sokusitsho ukuthi sekumele aqale alandele ibandla engakalandeli umthetho oku-constitution kumbe isisekelo sombuso wesizwe. Udubo ngabuseThomana yebo uThomana yilo udlawu olusetshenzisiweyo kulesi sihlakazi kodwa udubo lusekubuseni kwelizwe likuqula lelo eliphatheke ngokubusa ilizwe yikho okulendaba khona. Ngesilungu bathi ama-institutions zonke ingatsha zona lezi kumele zimele umuntu wonke zenze okwenza ukuthi wonke umuntu ezizwe ekhululekile elizweni ayisikho okwenzakalayo khathesi.
Umnumzana Nhlanhla Dube isingcwethi kwezombusazwe obexoxa endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-People's Democratic Party umnumzana George Mkhwananzi. Bebelo Chris Kande we Studio 7. Go Studio 7 Live Talk asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela inhlupho inhlelo ezenziwa ngabesifazana ikakhulu abemaphandleni ukuqeda indlala lenhlupho ababhekane lazo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osanda kethwa ukuqhubeka ebusa kwele Ivory Coast umongameli Alassane Ouattara sethembise ukusebenzela ukuqeda ubuyanga elizweni lakhe kanye lokumanyanisa uzolo kuhlandla lakhe lesibili. Sokuqalile njalo ukwakhiwa kwenkamba yebutho leMelika kwele Japan khona okuke kwamiswa ngoncabakazi ngemva kokuba izakhamizi zalindawo zike zatshengisela zikhonona ngalolu daba. Abathenga lokuthengisa impahla emazweni angomakhelwane leZimbabwe afana leBotswana bakhonona ngenyathelo likahulumende lokuhlawulisa umthelo empahleni zendlini ezingena eZimbabwe ebezingahlawulelwa umthelo kuqala besithi lokhu sokuphazamisa ibhizimusi labo. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya eseHaberon kwele Botswana.
Inengi eliphila ngokuthenga impahla eBotswana lithengisa eZimbabwe lidilizwa engathi likahlelwe ekhalweni kulandela isinqumo sikahulumende weZimbabwe ukwesula ukungeniswa kwempahla elizweni ngelanhlawulo. Umphathintambo wezemali eZimbabwe umnumzana Patrick Chinamasa esethula isimo somnotho saphakathi komnyaka ngontulikazi uthi abafuna ukungenisa impahla esetshenziswa endlini abasayihliselwa inhlawulo emngceleni. Ngaphambilini kwalombiko izihambi bezivunyelwa ukungenisa impahla zingahlawula umthelo uma zilentengo ephansi kwemali ethile. Lokhu kusho ukuthi abantu kumele bahlawule umthelo wejuti ezintweni zonke ababe bezithenga ngaphandle kwelizwe. Umnumzana Jafet Nkomo ukhala ngokwehla kwebhizinisi ngemva kwesinqumo sikaChinamasa ethi inyathelo likahulumende liyadanisa ngoba lisenza impilo kaZulu ibe nzima ngamandla.
Kuyadanisa kakhulu ngama-controls ayenziwa igovernment. Khathesi sokunzima ukuthi sithenge izinto eBotswana sizithengise ekhaya. Kukanti kumele sithathe i-advantage yokuqina kwedola ngoba idola liqine kakhulu against ama-neighboring countries. Ukudla kuchiphile eBotswana kumbe South Africa bese sikuthengisa ekhaya. But ekhaya khonapho ukudla kwakhona kudura kakhulu.
Ukhala ngokuthi kunzima njalo ukuthengisa impahla esuka eZimbabwe leBotswana ngoba uhulumende wakhe efake imithetho elukhuni ukukhipha impahla phandle kanye lokusebenzisa inzuzo ngemva kokuthengisa lezi mpahla.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi u-exporta to those neighboring countries kunzima kakhulu ngenxa yama-CD1. Kukanti i-CD1 vele wena uyabususapotile i-economy ngoba uyabuthengela izinto from those manufacturing companies. So ukubisa izinto ugcina usiba yi-problem, ama-requirements akhona siba maningi. Uthi usubuyela ngapha lakho imali yakhona kumele ubuyele la uyithwele ungazange uyisebenzise. Kukanti-ke kumele udobhadobho izinto la ukhulisa isikhwama sakho sebusiness. But bafuna imali yakhona ubuye uze ibhenka futhi ungathengi lutho ngayo indlela yonke.
Unkomo yena uthengisa isiphathele le mithi yokulima eBotswana isuka eZimbabwe athi esethola amapula abesethenga impahla yokuyathengisa emkambo we-flea market koBulawayo. Uthi uhulumende weZimbabwe usehlulekile ukudala imisebenzi ngakho kumele akhuthaze hatshi ukuncindezela abantu abazama ezinye indlela zokufaka ukudla etafuleni.
Lapho esiwukhala uhulumende yukuthi njengoba sebehlulekile ukwenza imisebenzi singathi yi-formal sector abasele siziranele izinto zethina informal ngoba thesi uyathi uzame ukuthenga imoto uthi ubuya la ekhaya ijuthi sikhwelile. Uthi uyazama ukuyathenga ukudla uthi uzothi ezekhaya sokubhaniwe. Kanti bafuna vele siphile njani?
Unkosazana Roselyn Moyo uthi yena ubephila ngokuthenga impahla esetshenziswa endlini efana lamafutha okupheka ebathengiswa koBulawayo njalo ethola inzuzo enhle. Uthi kodwa kusasa ikhanya ibivulubana ngoba nangu uhulumende ehluthuna isinkwa emlonyeni.
Bengingumuntu ngithengisa amafutha lokunye okwendlini kodwa ngenxa yokoma kwemithetho eboda sengigcine ngisehluleka. Ibhizinisi yami isiwile. Abantwana angisakwazi ngizabafundisa ngani lokuthi badlele.
Uqhubeke sithi inengi seligijimisa ukungenisa impahla nkulu ngoba kuyiyo indlela yokubalekela ukuhlawula imithelo emaofisini ewezimra.
Ukoma kwezinto eboda yikho okusenza sisigcine sismakle ngoba sizama ukuziphilisa ngokuthengisa. Imisebenzi kayikho ekhaya.
Uhulumende weZimbabwe yena uthi inyathela leli lafakwa kukhangelwe ukuvikela impahla elungiswa njalo ithengiswa eZimbabwe ngoba sole mpahla eningi njalo elentengo ephansi ephuma emazweni awumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana kanye leNamibia. Njalo iZimbabwe yamisa ukungena elizweni ngokuthengiswa kwezigqoko esezike zasetshenziswa ezivela kwamanye amazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungu leBotswana.
Sokwisikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina balaleli. Siqale ngale ethi ngiyalibingelela abasakazi beStudio 7. Ngicela libingelele umama wami uNaphilisani, umkhulu wami ePlum Tree Gardens seMadlambuzi, ngumntanabo uVivian eJohannesburg. Ngingajabula if lingabala imeseji yami. Ngiyabonga. Siyathemba silethemba ujabulile ke mlaleli. Sibalele ethi umme evela kumemukeli Balule yena othi linjani basakazi beStudio 7. Mina ngithi ukubonga umsebenzi wenu omuhleli wenzayo. Ngisithi qhubekani lisethulela ngokwenzakala elizweni lethu esilithandayo. Ngiyabonga. Hayi ke lathi siyabonga mlaleli. Sikhathi sesidliwe ngumango isihlobo esithandekayo. Sishiyeke khonapho kwalamhlanje. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libe lobusuku obuhle.